sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 6 lwezi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ongumphathi mtambo obona ukusetshenziswa kwemitshina kulezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalela eParliamente umnumzana Supermandi Wanzira ubotshiwe lamhlanje esetheswa amacala enkohlakalo amabili. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamathumi ayisikhombisa akhangelelwe ukusiza kwinhlelo zokulondoloza ezemvelo esigabeni seMaswingo. Ingxabangxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Gambarami. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Intambo obona ukusetshenziswa kwemitshina yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalela eParliamente umnumzana Supermandi Wanzira ubotshiwe lamhlanje setheswa amacala enkohlakalo amabili. Amapolisa athi uMandi Wanzira uzamiswa emthethandaba kusasa. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Ukubizwa kukaMandi Wanzira kuvezwe ngokhokhela iqula lamagqwetha amelayo umnumzana Selby Wacha esebenzisana labo advocate Thembi Gwaliba lo Brian Hungwe benkampani yeDube Manikai and Wacha. Amagqwetha la aveze ukuba uMandi Wanzira uhle wayazibika emapoliseni evela uhambo lwakhe obeluphathelene ngomsebenzi emazweni. Amapolisa abikwa embuze phezu kwendaba ezivalisa ukuphatheka kwenkampani yeMegawatt kunhlelo zokusebenzisana leyabo makhalekhukhwini eNet1 engazange alandela indlela yethenda. Wetheswa njalo icala lokufaka esikhundleni obe ngumsizi wakhe ngesikhathi sesengumphathi ntambo ukuba ingxenye yamalunga eboard yePortrust engalandeli umthetho. Kodwa abantu abaningi bathi okwenzakalayo akunani lokulungisisa ukuhluphayo elizweni okufana lezomnotho ngaphandle kokuba bebonisana nje ukuba iqhude elikhulu ngubani. Omunye wabo olombono onje ngumnumzana Nkosi Khona DBD.
Ukuthi na indlovu sezisilwa utshani obulimalayo, so kungabe kuzindlovu ezilwayo esezenza ukuthi lawo lo jaha lo ukuthi abanjwe laye ajeziswe kumbe. Angikholwa ukuthi kungabe kule anything to do lo ndwezomkhono mwelizwe, but izinto nje ezi ngathi within iZANU PF ngokwayo. Angazi indlovu zingabe zisilwa kulimala abanye, kodwa nxazisila zinjalo akuncedisi umuntu onjengami ohlala eZimbabwe esilezinkinga esizikhangeleyo ezingela ama-solutions.
Uthi okwenzakalayo kuyizimpi zabakuhulumende lasebandleni elibusayo leZANU PF nje kuphela kubangwa ubukhosi.
Kaningi ningi nxa umuntu ebotshwa especially labade bekuhulumende engasekho kuhulumende uyaphonga ubizwa nje mbijana ake etshona labanye emapholiseni khonale abasesuka sezihambele endlini. Then kuthi sokuphambili inyana sinanzeka ukuthi wo bekuhambisana lokulwa kwezindlovu lokutshintsha kwezinto, impumpuso sutshintshile ubungale kumgabe sutshintshe wathi lafa phambilini lapha ku-social media lapha ubona kungani sokulokunye okungani kuyaphuma ezindabeni zezepolitics lesi.
Uyawalandula wonke lamacala omabili awetheswayo uMandi Wanzira ethi akukho akuphambanisayo njengoba laleyo nkampani yeMegawatt ingazange ithole lutho emsebenzini eyawenzela abenet1. Umandi Wanzira ukhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi kusasa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ingxabanxoza iyaqhubeka kubandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa phezu kodaba lwabosodolobho ikakhulu umsekeli kameya okobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami. UKambarami wazise ngomgqibelo ukuthi usehla esihlalweni lesi kodwa izolo wathi usebuyela njalo ukuthi ancintise wasencintisa wanqoba. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo uveze ukudana okukhulu ngodaba lukamsekeli kameya waleli dolobho ngemva kokuba echiye umsebenzi qede aphinde ancintise ekhethweni engela omphikisayo. Ibandla leMDC lanikeza uKansela Kambarami insuku eziyisikhombisa ukuthi achiye isikhundla okuyinto ayenzayo qede wancintisa njalo ekhethweni lokuthi kufakwe omunye umsekeli. Uzulu wakobulawayo obevele elwisa ukuthi uKansela Kambarami asuke esikhundleni uthabe okwesikhatshana kodwa waveza ukudana sekuzwakala ukuthi sephinde wabuyiselwa esikhundleni. Amanye amalunga ebandla leMDC athi lokhu sekusipha ibandla leZANU-PF ithuba lokuthi liqhubeke libusa. Umnumzana Phathisa Mlambo upha imbono yakhe.
I think the problem is uChamisa. I think uChakalo sesenze ngani party yakhe. Ama decision asathatha asongana personally. Oso kusenza ukuthi iparty isingadeleka phela anytime because abantu phandle bayabona, abantu sebesola ukuthi kanti kwenzakalani, abantu sebekhala phandle kusazwisise. Yindlela sesenza ngayo and usezenza ukuthi simzonde lo mfana. Bekumele lithayekele izinto zizivulwele zodwa zezifike ukuqineni, ngayikhitshwa sikhitshwe kuze. Khathisa kusakhanti kwenzakalani. Sokunikizana ibuphole kungena.
Umnumzana iPhithule Maphosa owezaphu uthi lokhu okwenziwa yiMDC kusobala ukuthi abakwenzayo akulani labantu.
Kusobala ke ukuthi indaba yenzayo ayilani labantu ikakhulu abantu bakobulawa leMatebeleland lapha abaphusha iagenda yabo eshona supremacy leshona hegemony. So kusobala ukuthi iMDC isiwestern iZANU-PF iZANU iyasibulala kodwa izange isifakele abantu bakibo.
Umnumzana Khoni Dube ongumhlali wakobulawayo usolele sisehlakalo esithi abakufunayo ngumuntu osebenzela uZulu.
Hayi siyakusola kakhulu ngenxa yokuthi ube ngumuntu esike sabala ngaye kumaphephandaba engumuntu omubi osokusibangalisa olovesadeni sengumuntu osebiselwa. Indlela osebiselwa ngayo yesingayizwisisiyo ukuthi ubiselwa ngandlela bani. Masibalile engumuntu ongabhadala izikwelede engasomuntu okuqondileyo. So automatically khona kusiya kusola ngendlela ephezulu kakhulu.
Umnumzana Nqobile Khumalo uthi kukhona okunuka santungwane ngoba konke lokhu kwenziwe siphangiphangi kungazange kwakhulunyiswana loZulu njalo kakuzange kube lencwadi ekhuluma ngokuthiya umsebenzi kukaKansela Kambarami.
Ukuthi ngakhunda mina le akukhulunywa ngomlomo uthi aresigna walani ukuthi abhale i-resignation letter yakhe. So suka sokuhanja uyehlala siphangiphange emhlanganweni selimpisa futhi inalowo muntu ofanayo. Ngezinye indlela ngimbone ngani abazange bawunakane kahle kahle indaba leyi bayicabangisisa kuhle kuhle ngoba umuntu lo simple lamfaka e-ofisini inkinga yakhe bengabhadali uzathatha i-advantage ye-ofisi yakhe aqhubeke engabhadalanga. Okwesibili uZulu ambone ukuthi bake bawela kuZulu bayaqhuma loZulu ngondaba ngoba nxa uZulu nguye osafayo ngenxa yezinto ezinje so lokumele batsho bona ukuthi ungenziwa njani.
Omunye olawula amalungelo kaZulu umnumzana Nkosana Mthimkhulu uthi yena uhlupho olukhona yikuthi amabandla ezombusazwe afuna ukuqala azisuthise wona kungakasuthiswa abantu abayibo ababamelayo.
Kusukela esikhangelene lalo lapha eZimbabwe ngelokuthi amabandla wonke ezombusazwe awafake abantu phambili bakhangelele ukuthi bona beqale bezinothise bebona ukuthi bona basuthisekile ukuqala bengaze bakhangela abantu.
Amanye amabandla asathule ngalolu daba loba nje kuyinto ekhathaza isizwe jikelele njalo kulilungelo labo ukufaka ilwizi ngoba isikhathi sokukhethana ngamabandla sesidlulile. Lokhu kuyinto etshengisa ukuthi ukwehlukana ngamabandla kuyinto esivele yamila impande elizweni. Abanye njalo ngabafungayo besemba phansi ukuthi uKhansela Gambarami vele uzazichiya lesi sikhundla ngoba engasumuntu odabuka kobulawayo. Ngokwenzakalayo okwamanje kusobala ukuthi kusaselomango ukuthi lolu daba lugqitshwe njalo besasekhona abalokhe belensolo kanye lembono ehlukileyo ngalesi sikhundla. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Kusenjalo udaba lukasodolobho weVictoria Falls umnumzana Somvelo Dlamini kanye lomunye wakhe weThegudu umnumzana Henry Mutshatibaya lamakhansela ayisithupha alelo dolobho abamiswa umsebenzi ngengxabanqoza ekukhetheni omeya luzathethwa ekuqaliseni kweviki ezayo. Lokhu kuvezwe isiphathamandla sebandla le-MDC esibona ngeziphathelane lamakhansela umnumzana Cecil Zwidzayi exoxa leStudio 7. Ukuze sihlaziye kabanzi okwenzakala kuleli bandla ngamakhansela labo solo dolobho, sixoxe nomsekeli wesikhulumeli se-MDC umnumzana Bekuthemba Mpofu oqala ngokuchasisa ngokwenzakala kobulawayo esungula ngokhansela Gambarami.
Mina okwazi kwami ukuthi lokho esimelele isithethi sasenzileyo ukuthi ngona uzaresigna. Ngichekile ephaya kuphathi kakaresigni la kukhansela kakaresigni. Usicelo sesazi ukuthi eresigne as udeputy mayor and then we take it from there as a party.
Ngubani lapho okhonyayo esigabeni sakobulawayo nxa inkokheli sithi umnumzana Gambarami kakachiye umsebenzi? Kodwa kuzwakala ingani uvotelwe njalo ngamakhansela wabuyela esikhundleni.
Ovotelwa imeeting yangkhona ngihambanga kiyo ngadinga uprovincial spokesperson that nguye ozaba ngcono ekukhulumeni indaba yangkhona ngoba mina bengekho. Kodwa mina engikwaziyo from a party position ukuthi yena utshele iparty ukuthi ngona uzaresigna, so samelele incwadi yangkhona.
Ngezinye indlela uyavuma ukuthi kuloko ongazwisisani kubandla lakho ngalolu daba?
Hayi, akula ngenxa ukuthi nga uthe ngikhona nabasoke resigne nga ngithengele ukuvumelana nawe. Ngokubona kwami yena uvumile lokhu iparty yamcela ukuthi ekwenze ukuthi uzaresigna njengodeputy mayor.
Ngalokhu utsho ukuthi lokho okwenzakeleyo kokuvotelwa alikunansi njengebani?
Njengoba ngitshilo mina bengekho, I think u-deputy spokesperson wakubulawayo ade khona ubethatha ama-notes I'm told, angakhulumi laye. Njengalokho thina engikwaziyo njengomuntu okunational ukuthi samcela ukuthi e-resign, incwadi ayikahambi ku-city hall ku-council la kithi ngapha e-national ayikafiki, kutsho ukuthi kaka-resign kakayenzi lokho wacelwa yiphathi.
Udaba solungaphi kathesi olukameya we-Victoria Falls lo weThegudu lamakhansela?
Nxa umuntu esuspendwa, incwadi yangkhona iyahamba ku-National Organizing Committee, yiyo ezababhalela njalo i-confirma ukuthi sebesuspendiwe kumbe abasuspendwanga. So i-province ile-right yokuthi isuspende abantu laba using i-disciplinary committee, and then after that indaba yangkhona i-confirmwa within 14 days organizing committee. So it's a indaba yangkhona in between i-province le-organizing committee.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mpofu umsekeli wesikhulumeli se-MDC ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Ayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhlaka 8 Lwezi, Mutoko mhlaka 15 Lwezi, Harare mhlaka 21 Lwezi, Gwanda mhlaka 26 Lwezi, Lupane mhlaka 28 Lwezi, sicine ngakontutu ziyathunqa kobulawayo mhlaka 30 Lwezi, Asidibaneni, lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Phakathi kokudubeka, ilizwe liswela imali, ubuyanga sobubhahile, ingcwethi kwezomnotho seziqinisa elokuthi ilizwe kumele lidanele kusiphiwo semvelo ezenjiwayo njengendlela yokuthuthukisa umnotho ngoba inotho igcwele emhlabathini. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethulele ilizwe imbiko ethi kuyathembisa ukuthi ilizwe lingasuka ebuyangeni ngoba inkampani yakwele Australia ethiwa Invictus ithembisa ukuthi ilizwe lingathola amafutha ezimota emzarabani duze lomngcele leMozambique. Kodwa abanye bayasola besithi inkokheli yelizwe igcwele inkohlakalo okungeza inzuzo engatholakala emgodini ichaphazwe. Owake waba ngumeya wedolobho leGwanda umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi okunye ukwenza inzuzo yokwenjiwayo ingaphathisi ilizwe ukuthi izigaba lapho okutholakala ukwenjiwayo ziyabe zingatholi lutho kodwa inoto ihuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Sinake lapha eZimbabwe sabusiseka ke ngenxa yokuthi ezenziwayo ziningi kakhulu. Uyabuya balisa ogolide, balisa amadayimani, ubale uthimbi asbestos, ubale iplatinum, ubale ingabe yini konke kukhona. Okuyikuthi aluba lezi zinto zenjiwa zithengiswe ngendlela eyiyo, aluba ilizwe liyaphuma ebunzimeni lobu eliphakathi kwabo. Kodwa inkinga-ke isuka ibe sekuthini imithetho yona leyo ehambelana ezenjiwayo kayisiyo eqondileyo. Ngobana engikwaziyo mina yikuthi abaningi abazigebhelayo ngamankampani azimele wodwa. Uhulumende abe sethola lokhu esithi i-tax kumbe umthelo. Kabana abantu bahuquluze yonke inoto abalayo bazenzele imali bona. Ngenye indlela kusuthi umthetho wezenjiwayo ikakhulu lezi eziligugu kumele uguqulwe uvumele ukuthi mhlawumbe uhulumende abe nesandla sokubona ukuthi inzuzo etholakala lapho yabiwa njani. Kumbe sibuyele kulokho okuthiwa i-devolution of power uwehliswa kwamandla ezabelweni.
Ingcwethi kwezenotho umnumzana Albert Mhlanga ongusomabhizimusi njalo uthi uhulumende kaphathisi abembayo okwenza basephandle kwelizwe abayabe bekutholile ukuze bathole imali yakwamanye amazwe.
Ungathi uyananzelela ilizwe lethu leli ligcwele igolide eliningi kakhulu and unanzelele ukuthi igolide lethu khathesi ungaligebha nje ngehara kumbe ngekhuba. Ungafani kwamanye amazwe okufanele uhambe uphansi komgodi about 200 kilometers usiyaligebha okuyukuthi kwamanye amazwe alisekho. Lapha eZimbabwe igolide sibili liningi kakhulu ukuthi nxa kuthe kwatholakala abale mshini yakuligebha kwatholakala izindlela eziqondileyo ukuthi silithengisa njani silibuthanise silithengise one ndawo ilizwe lethu leli lingaphumelela kakhulu. Ngoba into esisenzakala kathesi igolide igcwele emhlabathini lapha kodwa ngenxa yokuthi kakula muntu bakhala ngamakhompreza isikhathi eziningi bakhala ngemtshina yokugebha bagebha nje ngamapiki lezimbo. So besokusithi labo abagebha ngamapiki lezimbo abangasebezithengisela igolide labo bengalithanga efidelity bazithengisele nje kubantu abazihambelayo bachaphela igolide beyithengisa kubo-South Africa lakwamanye amazwe. Lokho kubangelwa yikuthi bona labo bathi balama-claims igolide baya bengaligebhanga kuma-claims abo babe lidobhile nje bafanele basebenzise ama-certificate ukuhambisa nje okuyimbijana khonapha efidelity kodwa eliningi linjani bengalisi efidelity.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Terminus Masuku uthi inotho igcwele elizweni kodwa uZulu udubeka ingane akulalutho olusemhlabathini.
Hey, uyazi ukuthi lapha ilizwe lethu ilizwe elingothileyo mpela kodwa silendubeko ukuthi kulezihaga abantu abangamasela akula muntu okhangela omunye. Ngoba ilizwe lelo ungalibheka kahle kahle I've been to Chiato sometimes izidlwele abantu bakhona bayakhawula into engakaziyiboni kodwa kuthiwa khona kulento ekuthi ingaphilisa abantu. Lokhu konke kukhulunywa lokhu kuyabe kusenzakala lokhu. Kusendaweni yokuthi omunye lomunye azivulele amakhala akhe angangenisa ikhala. Hayi sokuright ke khonapho. Uyazi zithwele nzima nje kodwa ilizwe leli lingalisa namanye amazwe amancane kakhulu kodwa aphile kuphilile kupheleleyo. Thina singabantu abahawulayo. Ingazi ukuthi kanti yena uNkulunkulu vele wasithatha wasibeka kuleli lizwe wakuthena. Ngoba kathesi ubona yona isalukazi sebukhaya kubizwa loli yusa. Akungitshele baba ukuthi khona ngediya nge-diabetes, nge-BP, uyayithola kuphi leyo yusa ukuthi athenge kodwa ilize lithiwa linothile kule gasi. You can mention any type of ama-minerals akhona la. Kodwa vele kuba kuphelela nje kuyinto yokubalisa. Sibalisa njalo nje silivulele liphage silivale, silivule njalo njalo silivale futhi. Kodwa kungelanto enceda umuntu.
Umkandla uthi okunye okungenza ilizwe lincedakale ngezokwenjiwayo yikuqinisa umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuthi lo lalo ombayo lezi eziligugu kube le ngxenye eyaziwayo ukuthi mhlawumbe iyasala kuleyo ndawo kumbe kuleso siqinti. Asithi njengomzekeliso xa sebenzile konke encobe sekuthiwa okungabambe i-5% kumbe i-10% kusala kuleyo ndawo ukuthi uthuthukisa leso sigaba ngoba umdali wathi udala wakudalwa ubeka kuleyo ndawo. Athi ukuthi umnotho walezi ezimbiwayo uthathwe ngabantu ingabe ngabangaphi lokho nalokho okwenziwayo kakube lokusalayo esigabeni. Uzabona izikolo ziyathuthuka, izibholane ziyakuba khona, amadamu azakuba khona, imigwaqo izalungiswa, amaklinika azakwakhiwa. Konke lokho kungenzakala nxa lokho okwenziweyo ungasali kulaba abaluthwane abavele befuna ukuthatha yonke into. Yiyo indlela embone ngathi mhlawumbe izathuthukisa izabelo ngoba isabelo ngesabelo kumele sizikhangelele intuthuko yazo. Singameleli lokho okukhona kathesi kukhangazwa nguhulumende. Bazithathele lokho okukhona bakuphiwe bahleleke inhlelo zabo.
Amankampani emigodi amakhulu afana le-Rio Zimbabwe le-Wange Colliery abhekane lobunzima obukhulu kakhulu obuthiwa bubangelwa ukuhuquluzwa iziphathamandla zikahulumende.
Kuhlelo lwe-connection namuhla sixoxa labasakhulayo abasanda qeda izifundo zaphezulu emakolishini lakuma-university sisizwa ukuthi bayayithola na imisebenzi. Nxa ungomunye wabo njalo uloyisa ukungena kuhlelo, thumela iWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe ubhale ekhasini letu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lamuhla lilami uNtungameli Nkomo.
Isigodlo someli welemelika eZimbabwe lamhlanje sisungule uhlelo loncedo lwenkulungwane zamadola ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa olokuphathisa uhulumende weZimbabwe ukulungisisa osukonakele ekulondolozweni kwendawo zemvelo ezithakazelelwa izethekeleli ezinjengamanciwa aweGreat Zimbabwe emaswingo lezinye. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lolu ncedo luzasetshenziswa ukulungisisa imiduli endaweni eyakhelwa amanxiwa aweGreat Zimbabwe emashingo ebisidilika kanye lokugamula isihlahla sohlobo lweLantara Camara esesingcolisa lindawo. Ikhuluma emkhosini wokunikeza lolu ncedo owenzelwe endaweni yeGreat Zimbabwe Ruins, umeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols uthe lolu hlelo luzaqhutshwa phakathi kweminyaka emibili elandelayo ngoba beqakathekisa ukulondolozwa kwendawo zemvelo njalo eziveza imbali yelizwe.
The project here is a $475,000
two-year effort.
Uhlelo lolu ngolweminyaka emibili lubiza amadola azinkulungwane ezingamakhulu amane lashumi ayisikhombisa lanhlanu $475,000. Umnumzana Stephen Bethel uthinte ngamafishane mayelana ngomsebenzi wethu lapha edolobheni lemaswingo kodwa wothi ngiqhubekele phambili ngilitshela ngezinye izinto esiqhakathekileyo ngaphambilini komsebenzi esesiwenzile lapha sikhangelele ukuqhuba njalo umsebenzi wokulungisisa imiduli ngendlela ezakwenza ilondolozeke ukuze abazobuka lomsebenzi kwela kusasa bathola ithuba lokubuka lezi ndawo bebona esikwenzileyo lapha
and to ensure that the site stands as majestic as it does now for generations to come.
Uambase Danikos yena oqale ngokubhoda yibuka intaba lapho inkosi yalumango umambo ayehlala khona ngesikhathi kusakhiwa indawo ye Great Zimbabwe uthe ujabule okwamagama ngokubona ubungcitshi obuvezwa ngokwakhiwa kwalindawo kusetshenziswa amatshe kungakabi lesamende ebuka isiko labantu balumango. Isigodlo sommeli weMelika eZimbabwe sisungule lolu hlelo sincedisana lenhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwendawo zembali lemvelo ezethekelelwa ngabantu bemazweni womhlaba eye World Monument Fund WMF elesigodlo sayo edolobheni eNew York City eMelika bezosebenzelana lohlangothi olubona ngokulondolozwa kwendawo zembali lezemvelo kuhulumende weZimbabwe ezijabulelwa yizethekeli zomhlaba. Emkhosini walamhlanje bekulabe esigodlo someli weMelika eZimbabwe abenhlanganiso eye-WMF umphathintambo wesabelo semashingo umnumzana Ezra Chatsamira abohlangothi lokulondolozwa kwemvelo lembali yelizwe lezakamizi ezakhele endaweni ezihanqe iGreat Zimbabwe Ruins. U-Ambassador Nichols ubike njalo ukuba enye yale mali izasetshenziswa ukulungisisa umduli weyinye njalo indawo yembali lamasiko ejabulelwa yizethekeli esabelweni seMathebeleland South eMatopo lezinye indawo ezinjengalezi ezidinga ukulungisiswa. Ubike njalo ukuthi bazaletha ingcwethu zokulondolozwa kwendawo zembali ezizavela eMelika lemitshina yabo yangalezi nsuku ukuzolungisisa lezi ndawo phansi kwalolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxitis Jeremiah.
Izizalwane zeMelika namhlanje ziye kukhetho. Ukuzaba kukhethwa amalunga edale le House of Representatives wonke angu 435 kuthi kuzakhethwa njalo lamalunga alikhulu i 100 awe Senate. Kwezinye njalo izigaba zelizwe kuzakhethwa abogovernor abangu 36 abavela kundawo ezichiyeneyo. Iningi libona ukhetho lolu olwenziwa lamhlanje luzaba lukhomba ukubana umongameli welizwe leMelika ulalo na usekelo oluzabangela ukuthi enqobe njalo kuhlandla lakhe lesibili elizayo. Siluqhiba ke lamhlanje uhlelo lwethu lwamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Ongumthaphathi ntambo obonanga ukusetshenziswa kwemitshini yalezi nsuku njalo engummeli wenyanga South edalela ePhalamende umnumzana Superman Diwanzira ubuchiwe lamhlanje.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Brian Nichols unikeze isipho semali ezinkulungwane ezingamakhulu amane lamachumi ayisikhombisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 PM kusvika na7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.